Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesipha indaba zolimi lwesishona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku-27 Mfandula 2022. Ngiyaxolisa bakwethu namhlanje ngolwesithathu mhla ziku-28 Mfandula 2022. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, eleZimbabwe selikhethe uhlangothi lokusekela eleRussia empini yeUkraine ngokuthumela amalunga edale lephalamende amane akhokhelwa ngusomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda.
Sizelapha eRussia, si-invitwa iRussia ili-30th Duma, and okukhona ukuthi silama-programs amaningi ayehlukeneyo esikwenzayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elisungula ngokusemthethweni lamuhla ekuseni ugwalo olumumethe imicijo eyisikhombisa echasisa indlela okufanele imithetho yokhetho ihlelwe ngayo.
Constitution ibalulekile kakhulu kodwa nje umthetho okhandane ngezokhetho electoral act kulokunye okungahambiyo kuhle, njalo akuhambelani lalokho khona kwe-constitution, lokho esingathi i-alignment.
Zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo logatsha lwemisebenzi luhambisana leziphathamandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni eziphakathi kohlelo lokungena zihlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho kugcwele khona abeZimbabwe.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abakarenew ngoba kune-extension. Abanye abantu abaningi basazama ukurenewa kodwa lokhu akuthi ukuthi kumele kube yikuthi seku-expire.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. ELeZimbabwe selikhethe uhlangothi lokusekela eleRussia empini leUkraine ngokuthumela amalunga edale lephalamende amane akhokhelwa ngusomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda. Umudenda uphiwe ithuba lokukhuluma phambi kwedale lephalamende lakweleRussia elithiwa iDuma ngolesibili, lapho akhulume khona umnumzana Mudenda esithi eleZimbabwe liyameseka umongameli Putin kumpi yakhe lele Ukraine. Umudenda utshelele lidale ukuthi limpi ilungile ngoba iqeda ubungozi obubangelwa ngumanyano weNATO. Iqula ledale lephalamende leli elikwele Russia libalisa umnumzana Godfrey Dube, ilunga lebandla le-CCC emela iwange West edale lephalamende. Uxoxe lo Gainer Gumede Saidi weStudio 7 oqala ngokuchasisa ukuthi benzani khona le kwele Russia.
Silapha eRussia, i-Committee ye-Foreign Affairs and the International Trade ye-Parliament yeZimbabwe siphelekezela umqinisihlalo we-Parliament yeZimbabwe uLubabo Mudenda. Okukhona ukuthi sizelapha eRussia, si-invitwa iRussia ili-30th Duma, and okukhona ukuthi sinama-programs amaningi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Lingathi linxuselweni khona ngapho.
Okusemqoka esinxuselweni ukuthi ikuqinisa nje ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leRussia ezigabeni zebusiness, ezigabeni zokuvakatshelana kuma-sectors nje wonke awe-economy akhona. Siyananzelela ukuthi ngapha lakho bayenza ili-mining enhle, lathi ngathi le-mining kulezi ndaba zabo-tourism, kulezi ndaba ze-agriculture lapha ba-manufacture i-fertilizer ene. Kanti-ke nje okunye okusemqoka ukuthi sike saba lethuba sivakatshela i-New museum yabo okutshengisa khona iliheritage yabo ukuthi vele basuke ngapi okuchaza obala ukuthi bangobani bangapi bakhangeleleni okuhle ngemuseum yabo esikubonile ukuthi ilimbali yabo igcinakele isegcekene umuntu wonke ongumrashenu ulelungelo lokuthi ayibone abekwazi lezinto zabo ezitholakala ngemgodini ezifana nalabo golide botamont la wonke nje amanye amatshe kugciniwe ngemuseum yabo kuyabonwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ilinotho yethu njengelizwe laserussia yikho lokho esihlaka kuyingqobe ikakhulu kithi ezimbabwe lathi ukuthi sivuselele into ezinjalo sibe le museum eziza showcase izinto zonke ezitholakalayo ezimbabwe kungabi yimfihlo kube into obala ngemuntu wonke nje kodwa lokho esikhubeka ngohambo lwethu sisenza ama-program awehlukene sila kodwa isikoko cela phezu kwakho wonke ngokuqinisa ubudlelwano bezimbabwe le-Russia
lifike nini khona ngapho e-Russia njalo likhangelela ukubuyela nini ezimbabwe
sifike lapha ngesonto sikhangelela ukuthi sibe lapha kuze kufike ulwesihlanu sibe sesiqala uhambo lokubuyela ekhaya silethemba ukuthi nxa sesisethula iriporti yalokho esikwenzileyo silapha ne-Russia kuza sincedisa njengelizwe lathi ukuthi sifunde okubilo okuthathu sikwenze okunye engikunanzelelayo ukuthi amadolobho abo especially nge-Moscow khonapha uclean awusoze wabona iphepha awusoze wabona ini bangabantu abagcinayo kuhlanzekile ilindawo abakizo le mthetho yabo imayelana ngokuhlanzeka iqinile okwamandla ukuthi kakula muntu ongawephula
lihambe libangaki khona ngapha
silapha nje ama MP sibane kwesihamba lo chairman Tulusham siphelekezela ulu speak of parliament le staff nje esilaso esihambisana laso kodwa so far so good siyafunda okuningi sizathi lathi sesibuya ekhaya sibone
Hello ke ngumnumzana Godfrey Dube ilunga lebandla le-CCC emela iwange West edalele parliament ube khuluma icingweni le studio 7 eseMoscow kwele Russia Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi lisungula ngokusemthethweni lamuhla ekuseni ugwalo olumumethe imicijo eyisikhombisa echasisa indlela okufanele imithetho yokhetho ihlelwe ngayo olulesihloko esithi Prepare Pre-Election Pact on Electoral Reforms ngenjongo yokuthi kungaphikiswana ngempumela yokhetho kumbe indlela oluqutshwa ngayo njengenhlala yenza lokhu kuvezwe ngunkosikazi Ellen Chiriyelenga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla yena othi banxuse amalunga edalela eParliamente awekhansili inhlanganiso ezizimeleyo abamela amanye amazwe eZimbabwe kanye nenhlanganiso zikahulumende ezigoqela iZimbabwe Electoral Commission, National Peace and Reconciliation Commission, le National Gender Commission. Asizweni unkosikazi Shiriyelenga echasisa ngalolu daba kungqoqo ayiqhube losithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngathi nje entweni ezisikhombisa zona lezi esikhuluma ngazo yizinto ezikhangela lo ngokuthi ukuvota ilungelo lomuntu lokuvota sikhangela ukuthi kunenhlanganiso ezithize ezilaba ezabantu abangenelisiyo ukuvota nxa sikhangela njengalabaso abanye kwamanye amazwe abakudiaspora sikhangela laba abasebemajele ukuthi abantu abasemajele behluleka abanathuba lokuyavota sikhangele labanye ababesingathi abagogekileyo abanye labanye ababesesibhedlela ngelanga lokuvota ukuthi abasoze benelise okunye ukukhangela okokuthi ukhetho luzahanjiswa njani ukuthi njengokuthi esingathi i-electoral environment ukubisana ukuthi into ze-violence ukuthi umuntu engasuphisekanga loni ngokhetho kanye lokulungisise njani uyahambe siyahambe ekhothe siyakhulumani njalo lokuthi uhamba lokhu esithi ngama-grievance handling procedures njalo sikhangele into yadike yahlupha kumthethezedluleyo udaba lokuthi impumelela yokhetho ihanjiswa njani ekusukela ekubaleni kwamavoti kuze kuye announce kusiyakhulunyiswa ukuthi ngubani owinile njalo njani njalo nokuthi amavoti asuka njani ku-polling station aze yefika ku-National Command Center lapha kumele announce khona ikakhulu nxa sikhangela abo-president sibona ukuthi bekunokunye ade okungahambi kuhle khonapho namafitshane phakathi kwezinto eziyisikhombisa angikhulumanga zonke ziningi
kungabe kuzimpawu ezintsha lezi yini kumbe lezi yane lalivele lixoxe ngazo seliziqoqile nje ukuthi zibe kulolu gwalo sizaliqhubela abantu yini ukuthi belubale
senze ama-copies athize sizaqhubela abantu sibanike abantu bebale ngoba thina inhloso yethu nxa ukhangele izindaba abasibanxusileyo ngabantu abamqoka nxa kukhangela indaba zoguqula imithetho zekhetho yiwo abantu ethi nxa sokukhulunywa ngendaba yama-electoral reforms sizahlala labo ndawo ngoba sibonisana lokho singathi ngama-negotiations sinegotiate ukuthi ukhetho lethu luhambe njani ikungani sikhangelana ngodaba lokhetho i-constitution ukufaka mgceke ilama-provisions amahle kakhulu not just eZimbabwe kuphela but u-Africa jikelele okokuthi ngabe i-constitution yethu iyalandelwa ngabe akula kukhonona okuthize so thina njengebandla sikhangele ukuthi i-constitution ilungile kakhulu kodwa nje umthetho khandane ngozokhethwa i-electoral act kulokunye okungahambiyo kuhle njalo akuhambelani lalokho khona kwe-constitution lokho esingathi i-alignment of the electoral act yethu ku-constitution so thina ugwalo lethu lolu asonto ezintsha kakhulu but izinto esizibonayo esihlangane lazo kwintetho ezidlulileyo njalo lokuthi ngasikhangela ukhetho ka-2018 kulama-observer missions ababezela ku-SADC African Union, European Union bathe bebona ukuthi ukhetho ka-2018 bahanjiswa njani basebafaka ama-recommendations abo ukuthi nxa ukhetho luzayo ilizwe lezimbabwe kumele lungisise izinto ezithize so sikhangela ukuthi one imithetho leyo eminye yangikhona nje iningi kakhona ikhangela lokho esingathi ngama-administrative reforms okokuthi ukusebenza kwezethu yikho kumele kuguqulwe asemthetho omutsha but ukuthi kuguqulwe ukusebenza kwezethu ukuze kuhambelane lalokhu okuku-constitution so sizabona njalo ukuthi kuleminye imithetho esingathi ngama-legislative reforms okokuthi kusalela ukuthi abantu ama-MPs ethu asephalamende bonke kumele behlale phansi befake imithetho yokhetho ukuze kuhambelane lalokho okuseku-constitution and then kube lalokho esingathi ngama-political reforms lokho kukhangela nje i-environment zakhathesi kulokukhonona okuthize ukuthi emakhaya abantu bayancindezela isikafu kulokwethusela sibe ngindawo kulokukhonona ngendlela okusebenza kwamabezinduna kumbe osabhuku ekwethuseleni abantu njalo kube le ndaba lelo ukuthi kama-assisted voters abantu bayafosa ukuthi bethi bona bakwanisa ukubala khona bezancedisa ukuvota umuntu ade befuka umthetho abecine bengamthethanga kumbe even sikhala kakhulu ngendaba ye-code of conduct ukuthi abamaphephandaba indlela abasebenza ngayo yindlela efaneleyo ekhangele elandela amalungelo
Hello ke ngunkosikazi Ellen Shiriyelenga isiphathamandla isibona ngokuqutshwa kwinhlelo zokhetho kumandla le-CCC ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 eseHarare. Zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo logatsha lwezemisebenzi oluqutshwa leziphathamandla zogatsha olubona ngokungangeni kwabantu ngokungena kwabantu elizweni abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho okusebenza khona abeZimbabwe abanengi. Uthuso Khumalo siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko othunyelwe e-Studio 7 isikhulume sogatsha lwezisebenzi uMnumzana Meshack Magakwe uthi emalangeni akuqala lolu hlelo sebenelise kubopha izisebenzi zakwamanye amazwe ebesebenza kulezi ndawo zingelancwadi esemthethweni. uthi babophe njalo labaqathi besethe somlando uqatsha abangalancwadi zokubaselizweni. Umnumzana Magakwe uthi uhlelo lwabo lolu akusilo lokuzingela abantu bokuza kodwa ngolokubamba ngamandla amakampani ukuthi alandele imithetho yokuqathwa lokusebenza kwabantu. Sekulesikhathi kule nkuthazo yokuthi lolu gatsha lungene ezitolo ezithengisa ukudla lempahla luhlole ukuthi abakwamanye amazwe abagcwele kulezi ndawo balawo yini imvumo yokuba selizweni. Isebenzi zeZimbabwe zithi ukungena kweziphathamandla zemngcele kulolu hlelo kutsho khona ukuthi kuzingelwa izisebenzi ezivela kwamanye amazwe ikakhulu izalwane zeZimbabwe okuyizo eziningi kulezi ndawo. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuthaza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo alabo abangatholakala besebenza ngokungekho emthethweni.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abakarenewi ngoba kune extension. Abanye abantu abaningi basazama ukurenewa kodwa lokho akusukuthi kumele kube ukuthi seku-expire.
Umnumzana Amirshek, omunye wenkokheli zezalwane zaseSomalia leEthiopia, uthi iningi labo abalezitolo ezihlolwayo lezi uthi obakhathaza kakhulu ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ziyahlukunyezwa nxa kuzohlolwa amabhizimusi abo.
These raids are carried out in the most undignified manner. Our members have experienced intimidation, harassment, interference on their businesses, extortion.
Utosomabhizimusi bakwamanye amazwe laba baphathwa njengezichaka nxa kusenziwa inhlolisiso ezifana lalezi. Abanye bahlukunyezwa bebotho mahlana kusenzelwa ukuthi bakhiphe imali yesibathiso. Kodwa umgcini mhlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula eGauteng umnumzana Sithiwe Shabangu uthi bemukela ngezandla zombili ukuhlolwa kwamankampani lokho.
So siyakhalalisela lokho kodwa sifuna bayenze more, babadiphothe labantu bababuyisele emakhantrini wabo, bangababophi nje ukuthi bayenzele emehlweni ethu and then singaboni ama-results ukuthi bayahamba labantu.
Sekulesikhathi kumemetheka inkuthazo yokuthi ugatsha lwezisebenzi lwethekelele lezi ndawo ukubona ukuthi abakwamanye amazwe abasebenza kuzo baselizweni ngokusemthethweni yini. Uhlelo lugatsha lwezisebenzi lolu luza ngesikhathi lapho amapholisa labo gatsha lwendaba zasekhaya labo sebeqinisa isandla kwihlelo zokwenqabela ukuthi abantu babeselizweni ngokungekho emthethweni. Melissa the 7, Johannesburg, Wales, South Africa, in Tuso Kumalo.
Ubamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amatitshala asekhuthazwe ukuthi aphume lemfundiso elolonga izifundi ukuthi zisungule amabhizimusi, hathi ukuphomba ukupha abafundi ulwazi olubenza babe ngabahlala bedinga imisebenzi. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edale lePhalamende asekhuthaze umabhalane waleli dale umnumzana Kennedy Chokuda ukuthi achiye umsebenzi kulandela udaba lokuthengiselwa kwaleli dale ama-laptop abiza US$9,000 ngayinye. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ninjani bakwamthwakazi, ninjani bakwamthwakazi? Hhayi, siyabonga kithi uphila, sibonga ukuphila mpela kini. Angithandi njalo uba mude kakhulu. Bengicela kini-ke bakwamthwakazi ngalesi sikhathi sokuthi isikhathi esifikile sokubana nikhethe phela. Sizofika isikhathi sika-2023 sokuthi nikhethe ukuthi liyakufisa na ukuthi liphile le mpilo eseliphile for the past 40-something years. Kambe sure kuqiniseka okunganani ukuthi sibili ukhona umuntu ongalambona ochena nina nikumnanga for 5 years kumbe sithi i 1 term ukukhona ukuthi into ehle nge 40 something years kuyini esingukuthisa futhi kuye for those years nezama years amancane nalawa kuyini ukufunayo ha sjani ka politics yasekhaya kwenze njani kanti kuthi ngobani obusebantwini uzanywe phela umuntu for 40 something years khumbule phela mina ngakazaka ngabe sikhundleni kazaka ngabe semsebenzini kazaka ngabe ku influential position ubevele ehlale beka lokhu nalothana njengomuntu adethele ubethethe nomgabe kho sikusuka 1980 vele the kuze kube namhlanje lokhu ephethe kuyini ngakutshintsha namhlanje okumahluko lalokho owasekwenze nge 40 something years ngaphandle kokuntshontsha nje kuphela yikho kungani kuyadingeka wakithi alike livuke manje abantu abaphaphama abantu phaphamani sibili phaphamani ini and into leli inikezwa ngabo mina ngakho yikudla kwegovernment igovernment is not zamphiwa igovernment ngabantu in a proper channel kugovernment kuyakhethwa abantu yebo ileader yeruling party eyabikhethiwe kodwa kukhethwa abantu abazimele abama-church civic organizations into ezikanjalo bangene kugovernment so nxa sesikhuma egovernment akula le nto ayiphambili ngebandera whatever lokhoizodana kwabakubolulela futhi kuzwayo igovernment yinto yabantu ehlanganisa abantu engathiwa ukuthi kulo swani bani ngwayiphi iphathi lo so i-government yinto eyabantu hhayi eyomuntu okuthiwa sokuzathiwa phambi iwathiwa isilogana kathesi siyakubona ama-chief izinduna sezisiyatshayisa izilogana bathembiseni bona laba iy'nduna zabo lezi ukuthi khona ma kuyathatha umbuso omunye kuyatshintshwa konke lokho kusho ukuthi izinduna lezi esilazwa sizo vele iy'nduna ezisemdabu kahle kahle izinduna lezi mele ziqotshwe zonke lezi zihambe futhi after lo mbuso wabo lo abahlali bekwazi khuluma nje kumele bebekwazi khona induna sizifuni after umbuso omusha abantu sebekhululekile kumele zihambe qale phansi ukuduna lo ngoba kule nto evonga ngezinduna lezi
hhayi Studio 7 injani lapho bantu bakithi hhayi ukhuluma no-prince lana aba so bengithi ngembuzi lana kulaba bantu laba abasalandelana nezanu ukuthi kathi laba abantu laba pheka kanje abantu bebebhizi belandelane nezanu kanti laba abantu laba baright kodwa emakhanda beze bebamba umhlangano impela umuntu ethi landela izanu ehlupheka la engenamix engelalani engelani hayi bengithi imbuzi mina Studio 7 laba bantu bahlahle bafuna ukuphalaziwa kani yazi ngani mhlawumbe kwenzeka ufunele impela imicheme yezwane zonke uzokufakela ebluestone bepalazini zenu zibapalazini ah badliswane laba bantu labo ulilima khona lapha enduneni yeni nale lokhu litshela amanga la
ye amatshono umthwakazi omuhle lo Studio 7 omuhle litshona njani kodwa abasakazi bethu esibathandayo mina bengicela ukudlulisa lo myalezo nje kwi-government yeZimbabwe ukuthi ma uligembula igemu kayidlalwa kanjalo igemu kayidlalwa kanjalo ma ifuna ukubuyela egemini akaqale axolise ngale nto abayenza laba belungu ababekhona eZimbabwe bebathathela izinto zabo abanye babo bebabulala laba abaxotshwayo laba babaleka bathiya izinto zabo bakhona ngale kubo-America baxoxa labo bona labo bantu akade beyocelwa kubusizo ukuthi ngababuye bazoyinvesta eZimbabwe akula muntu ongamthathela izinto zakhe ubuye kusasa futhi ubusuzomncenga ukuthi kabuye le yinye imali futhi abuye azoyinvesta khonapho wamtshontshela khona into zakhe waye ungaqala umnikeze lokho kwakudala uthi hhayi nanzi izinto zakho lezane engangizithe usungaqala-ke ubuye futhi uzoyinvesta kakutsha usumnikezile leziyane izinto zakhe zakudala for free so ma uligembula zama ukuvula ingqondo uvula amehlo ubone ukuthi imisteki yakho ikuphi ayikho nto ezaphumelela eZimbabwe ngaphandle kokuthi baxolise kuphela
salubonani kustudio 7 igama nguvela bahleke ncube ekhaya kusestitshini lapha mna ngizakhuluma ngamabandla wonke nje akhankasela ama-election amabandla lawa ungani sephumile endleleni akahle kambijani ngoba amabandla lawa nxa esenza amarali abo asibezwa bekhuluma ukuthi bazasenzelani singabavotela instead sibezwa bekhuluma bethethisana bona woda bekhuluma ibandla likhuluma ngelinye elinye lalo likhuluma ngelinye bethethisana instead futhi bona bekhuluma umuntu ekhuluma ngokwakho ozakwenza ngangena embusweni ethi hhayi mina ngangena embusweni kuzabe le-free education ngizalezela imigwaqo ngizayakha izikolo ngizagebhela imigodi ngizayenza ama-price control isinkwa sibe yi-50 cents konke lokhu asekuze imara inawo sizizihlamba kuphela ay manje angazi ukuthi why isizolahlekile njengeni lo manje sizabavotela ukuyabuvotela umuntu ongakwazi ukuthi uzakwenzelana noma ngawina ngiyabonga
salibonani salibonani ku studio 7 ngabe livuka njani izo zonke indawo qale kuphingelela ababali bethu benews ze studio 7 ngithi mina ngiyajabula kakhulu ngokuzibala kwenu ngiyabonga sibili ngiyabonga sibili okwami engikucelayo ngomusa kankulunkulu ngokokuthi asiyekeleni ukukhuluma abantu ngamagama abantu siyenze sikwaziyo kuphela thina ukuthi sivotela bani umuntu lo muntu isikrethi yakho uyazazela wena wedwa singathethisani singaqamba amagama abantu labo kwabo gawule labo abakhuluma into zabo ezingelancedo labo asibayekeleni kwenjalo lingabi nendaba labo bazabonwa ngunkulunkulu uNkulunkulu ukhangele ukukhala kweZimbabwe sizafika emaphethelweni othi uNkulunkulu eyibusise ngiyabonga okhulumayo ngumzulayiuleni mama kunamemori lapho eshabulanyana ithi kunjani salukazi sakonyana ngiyabonga
linjani 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 kwa-studio 7 igama ngu-MK Vilupane esihlabulanyana bengicela nje ukuphawula maqondana lalokho okuthiwa kufuna ukwenziwa ngurhulumente we-ZANU-P F ukuthi funa abantu abangaphandle kwelizwe ba-investe ukuthi kanti behlulwa yini ukuthi banikeze abantu ilungelo labo lokuvota kuqala i-diaspora vote ngaphambi kokuthi bakhulume ngokwenza i-investment lama-diasporians waye benganikeza abantu ilungelo lokuvota kuqala sela lisitshelele ukuthi sitshelele bona ukuthi sifuna ukuvota kuqala funa i-diaspora vote ngaphambi kokuthi besitshele ku-investa kulesi scheme sabo leso sebesiqalile asibefuna ukusenza ukutshontshela abantu imali zabo sebeqedile ngabantu abaselizweni ukudlala ngabo sibefuna ukuzodlala ngabantu bangaphandle kwelizwe kathela abantu be-ZANU-P F funa i-diaspora vote festo okuqala ngaphambi kokuthi besitshele ngesikemu sabo leso sebesiqalile asibefuna ukusiqala ngiyabonga msakazi
siyabonga ke balaleli yiwo-ke amazwi enu elisithumele nge-WhatsApp okwezemelika izulu lesiphepho uHurricane Ian liwohluke esigabeni seFlorida izolo emini lilomoya ovunguza ukwedlula amakhilomitha amakhulu amabili 285 ngahola linye okukhuphule izakhiwo imota zajikelwa khatshana abogatsha lwezemikhathi bazise ukuba izulu lomoya lo liyingozi kakhulu okokuthi uzulu kumele adinge lapho angacetha khona sixoxe nomnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika
izulu leli eselidabule iFlorida iHurricane Ian ngibone mina namhlanje isibhadlaze amatown anjengeTampa, Sarasota lamanye khona ngalo St. Petersburg eFlorida aduzane kolwandle ngibone kuthiwa ama-waves angkhona or amanzi sefika kuma 15 foot mbeni singathi 3 stories or 2 building stories so kungathiwa izadabula izindlu eziningi ama-building amaningi amabhizinisi amaningi ngibone izimoto eziningi sezihambiswa ngamanzi all over the place kungiyela emergency services sibone ama-firefighter labantu abancedisayo izibhedlela beku-standby but labo abakwanisi ukuyothatha abantu okwaka-test ngoba lokhu isabhiliza i-hurricane lay Ian until Saturday ngensonto
manje nxa ukhangele ukwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lona leli
so mina mbona i-American government imbona umongameli welizwe umnumzana Biden sekhulume ukuthi i-FEMA izahamba iyencedisa abantu bonke wona labo siyakwazi ukuthi i-FEMA i-Federal Agency for Emergency Action izabanika banika izimali ukuthi bakwanise ukuyakha izindlu zabo kutsha. But okathesi sibona ukuthi amanzi lawa hayi ngamanga kuhle. Abaka report ukuthi kulabantu abafileyo mbeni balimeleyo ngoba bebele enough warning ukuthi ihurricane ile ibiza yenza idamage engaka. So abantu abaseleyo khona ngale I think is amapolisa lamasocha le emergency workers and gathesi amagetsi kuthiwa kaseko for 1.5 million people so sebesebenzisa ama generator. Hayi ngiyakwazi ukuthi America in all disasters bancedisa abantu bonke jikelele lama insurance companies. Ngiyabonga.
Hayi lati siyabonga mnumzana Tim Mringai osidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.